Imisebenzi isahluko samachumi amabili laficaminwe mbili. Wathi sesisilile sezwa ukuthi isihlenge sithiwa imelitha. Abantu bakhona basiphatha ngomusa ongandanga ngoba babasa umlilo basamukela sonke ngoba laseliqalisile ukuna izulu sekuqanda. UPauli watheza ilixa lenkuni walibeka emlilweni. Waphuma inyoka ngenxa yokutshisa yanamathela esandleni sakhe. Abantu bakhona bebona isilo silenga esandleni sakhe bakhulumisana besithi,
impela lumuntu ungumbulali ngoba lanxa ephephile olwandle ukulunga kakuvumi ukuba asile.
Kodwa yena wasithintithela emlilweni isilo akaze alimala. Balindela ukuthi uza kuvuvuka lokuba awele phansi afe masinyane. Kodwa sebelinde isikhathi eside bebona ukuthi kafikelwa lutho, baphendula imicabango yabo bathi unguNkulunkulu. Kwakukhona kuleyo ndawo amasimu esikhulu sesihlenge esithiwa nguPubliyo. Yena wasamukela wasiphatha kuhle insuku ezintathu. Uyise kaPubliyo wayelele egula ebulawa ngumkhuhlane lembo. UPawuli waya kuye wamkhulekela, wabeka izandla zakhe phezu kwakhe wamsilisa. Wathi lokhu sekwenzakele, beza labanye abakulesi sihlenge ababelezifo basiliswa labo. Basinika iziphiwo eziningi. Mhla sisukayo ngomkolo basinika esikufunayo. Ngemva kwenyanga ezintathu sasuka ngomkolo wase-Alexandria wawukhululele ubusika esihlengeni. Uphawu lwawo lwaluthiwa Maphahla. Sangena eSirakusi sahlala khona insuku ezintathu. Sasuka lapho sahamba ngokubhoda safika eRigiuma. Sekudlule usuku kwafika umoya waseningizimu. Safika ePutioli ngosuku lwesibili. Safumana khona abazalwane, sacelwa ukuhlala labo insuku eziyisikhombisa. Safika ke eRoma. Abazalwane sebezwile ngathi basuka khona, beza ukusihlangabeza baze bafika eAPI, Foruma laseTresi Tavene. UPauli ebabona wabonga uNkulunkulu wema isibindi. Esefikile eRoma, uPauli wavunyelwa ukuhlala yedwa kanye lowebutho omlindayo. Wathi ngemva kwensuku ezintathu wabiza abakhulu babaJuda. Sebebuthene wathi kubo,
bazalwane, loba mina ngingenzanga lutho oluphambene lesizwe lamasiko abokhokho, nganikelwa ezandleni zamaRoma eJerusalema. Wona esengihlolile afuna ukungikhulula ngoba kungekho cala kimi lokuba ngife. Kodwa abaJuda bala, ngacindezeleka ukulidlulisela kuKhesari. Kungesikho ukuthi ngiyasimangalela isizwe sakithi. Ngakho ngenxa yalokhu ngilibizele lapha ukuba ngilibone, ngikhulume lani, ngoba ngenxa yethemba lika-Israyeli ngibotshiwe naleli ketane.
Base besithi kuye,
kasamukelanga ncwadi ngawe ezivela eJudiya, futhi kakufikanga muntu wabazalwane ukubika kumbe ukukhuluma okubi ngawe.
Kodwa sifisa ukuzwa okunakanayo wena, ngoba mayelana laleli hlelo siyazi ukuthi liyaphikiswa endaweni zonke.
Kwathi sebemisele usuku beza kuye endlini yakhe bebanengi, wabachasisela indaba kusukela ekuseni kwaze kwaba kusihlwa. Wafakaza ngombuso kaNkulunkulu ezama ukubaphendula ngoJesu, ethathela emlayweni kaMose labaprofeti. Abanye baneliswa ilokhu akutshoyo, kodwa abanye kabakholwanga. Kwathi ukuba bengezwanani bodwa, basuka bahamba. UPauli esekhulume ilizwi labalinyi lokuthi,
wayeqinisile umoya ongcwele wakhuluma ngo-Isaya umprofeti kubokhokho benu esithi, hamba uye kulesi sizwe uthi, ukuzwa liza kuzwa lingaze laqedisisa, lokubona liza kubona lingaze labonisisa, ngoba inhliziyo yalesi sizwe seyaba lukhuni, bezwa ngokulukhuni ngendlebe, lamehlo abo
bawacimezile. Funa babone ngamehlo abo, bezwe ngendlebe zabo, baqedisise ngenhliziyo zabo, baphenduke ibasilise. Yazini lokhu ukuthi lokhu kusilisa kukaNkulunkulu kuyathunyelwa kwabezizwe, bonake baza kulalela.
Wathi esechilo lokhu, abaJuda bahamba belokuphikisana okukhulu phakathi kwabo. UPawuli wahlala iminyaka emibili egcweleyo endlini yakhe ayeqhatshile. Wamukela bonke abeza kuye, washumayela umbuso kaNkulunkulu, wafundisa ngenkosi uJesu Kristu obala engavinjelwa muntu.